umama wayo ukhanya imnyama ngayela magesi indawo eziningi ayahamba engabuyi izolo ngingathi ngithela ngifika mina I was out of town athi ngifika ngezwe abantwana besithi abuye 30 minutes kuphela ahamba and affected izinto zonke onyama laba sebebolile abakumabhizinisi laba abathengisa izinto ezinjengabonyama omizimithin chicken vele they are running at a loss singathi siqede ama-elections kwahle kwaqalisa nje ukuthi yembe ukuthi amagesi ahamba ekamanzi ehambe kuvele amagesi ehambe mina ngisebenzisa idelivery daba nesikhathi sokuthi vele uyaqalisa amasebusi ukungena emagesi so usupho lolu vele lokhu lusiya ongoing up to the time yokuthi kathesi ibulawayo vele ngingathi kudakti bathatha about 2-3 lokuze days lingena amagesi complete
ngaphambilini kwalingxoxo ke wathi sewetheleni lapho lakho obekulohlupho olufanayo ungasichazisela ukuthi kuhambe njani
babe sithi load shedding yona le ekhona I normal load shedding and kusema etown emayadini it's a hotel athi vele ingela layo namagesi belithola amagesi maybe for 1 hour 2 hours but afeyilayo every week amagesi angkhona ebefeyile even to pump ama-generators abo emalukuze ama-whatever okuphampayo okubisa amanzi from phansi engenisa amajojo so they were failing bagcina besenza besebenzisa ama-generator and ama-generator cop again ukuthi ephampe amanzi engene kumajojo ukuthi sifune sithole amanzi so the situation is bad ngingazi ukuthi kathi kuhamba njani ukuthi ngobulawayo yedwa ngoba kuyangezwa kuthiwa iplant enye esewange ingathi failile or whatever the problem is le government yetuvele kayiniki i-statement yokuthi sitshele ukuthi why siba ne-load shedding phonguba mnyama nje liphelelwe nje and abantu bababulawayo just making a joke I remember omunye ukunezithi upresident wethu wathi mina kunganyama zezibola sifonile sombana kule-phone number yokuthi zimfonele so the situation is bad especially kulaba ama-vendors athengisa you know izinto ezinjengezokudla zona ezozivuna emafrijini ezidingani so ama-vendors they are having i-hard time bale losi bale stressi zokuthi endlini akusagcineke okuyinyama kwesasijeka zefrijini bale stressi sokuthi amabhizinisi abo abahambi bale stress everywhere plazi lezinto ziyafa ama-gadgets ayafa nxa amagesi ezabuya phongospaka 2-3 minutes ehambile ifriji kunechile amaglobhu kuyatsha every